Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Miguel ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 15 kulwezi 2023 ngotabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
So the recall on the 7th of November stands.
Usomlomo wedalela eParliament uthi abantu abaxotshwe eParliament izolo baza qhubeka bexotshiwe kungakhathalekile ukuba iHigh Court itheka kumiswe.
Ngibona sokuqhakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethethwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Imuli kamoyi utafumaneyi Masaya ithi inhlolisiso yembangela yemfa yakhe i-postmortem kuzamele yenziwe zingcwethi ezizimeleyo hathi ezikahulumente. Abantu baseMelika bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo bekhuthaza ukuthi ibutho leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda uthi abantu abaxotshwe eParliament izolo bazaqhubeka bexotshiwe kungakhathakelekile ukuba umthethandaba waphezulu eHigh Court utheka kumiso ukuxotshwa kwabantu. Kubika umlondolozi Ndlovu eSeharare.
Umdenda uthe incwadi yokuxotsha abantu laba yafika eParliament mhla ka 7 isinqumo seHigh Court singakafiki kuye.
So the recall on the 7th of November stands and is not affected by the interim relief.
Ukuxotshwa kwamalunga lawa mhla ka 7 akusoze kumiswe isiqondiso seHigh Court.
Isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi bayathaba ngesinqumo sikaMdenda.
Ukuthi kuthiwe babuChabangu imposter, babuChabangu namanga, babuChabangu isidakwa, babuChabangu aso interim SG akukho konke lokho. Siyalulahla ke udaba lawo. So sijabulile ke, sijabula nabo konke kade besixhasa ngaso lonke lesi sikhathi. Sithi hayi, thina vele besikwazi ukuthi iqiniso liyasazibalise laphana lingayangi. Kodwa amanga nje akwazi athi istep ezinye.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziva ongomunye wabaxotshiweyo uthi ukusobala ukuba okwenzakalayo lokhu yikulwisana lentando kaZulu.
Ye thina sitshelwe ke ngamalwethu ukubana umdenta uthe uyabholda ke i-decision ayenzileyo despite High Court order emisa ukubana yenze any recall. Kuyatshengisa ukuthi eZimbabwe silenkinga mayelana lokuhlonitshwa komthetho nokuhlonitshwa kwamakhothi, because umdenta uzifaka phezu kwamakhothi uzenza yena ukubana eyi-court and that is a contempt of court.
Amalunga ePhalamende alitshumi lasishiyagalombili 18 bazayala bexotshiwe bemelele okuzatshiwo ngumthethwandaba mhla ka 20 lwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Imuli kamoye umnumzana Tafumane iMasaya oyelilunga le-CCC obulewe esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo kukhetho lwama-by-elections uthi inhlolisiso yembangela yemfa yakhe i-postmortem kuzamele yenziwe zingcwethi ezizimeleyo hatshi abakohulumende ukuze babekwazi imbangela yokufa kwakhe. UMasaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakenelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha. Isidumbu sakhe sazotholakala eCleveland eHarare. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe eMavuku eHarare. isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli izindaba ukuba kukhona okunuka santungwana kundlela umfo wabo abhubha ngayo esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayithinasi uthi kunezula uthi zithabe isibone wakasiyana siyana phambi kwakho postmortem akafudulisa wayekhuzinemsiwane kwamangwane sezithiningwaye kakhona sezithiningwaye kwamangwane.
Postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna ukhanyelwe ngabazimeleyo, konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfo wabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla lezanupf lingabe lilakho elakwenzayo esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo yeStudio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
ZANU-PF, we are not very much concerned in the halabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We're mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge ZANU-PF asilandaba lalokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelwe iduduzeke. Sifuna ukuthi lowo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi bezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sada singamelelo zibanibani kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo womngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe kulandela imbiko yabacuphi ibutho leli liqhuba uhlelo lokulwisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantu kazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhathana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilo icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwayeyintatheli zindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilitane umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibi siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vele kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elilwa labo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho khona lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imthetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana bekithemba Mhlanga oyintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi ebilitane siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini
impilo nathi impilo esiveze isihluku sabantu yebo yebo ingqo zombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xa ulalela abe-Israyeli labo bathi bacungula ukuthi iHamas yabasukela abe-Hamas labo bathi hashi i-Israyeli yesithathela indawo yethu imihlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalema yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jini ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jini engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu
lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology. Abantu baseMelika bafolile ezitaladini zeWashington DC izolo vesithi iqembu labebuthole Hamas lakwe lePalestina likhulule izibotshwa zeIsrael njalo umongameli Isaac Herzog weIsrael ukhulume ekumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden weMelika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe omhlaba United Nations uthi kuyadanisa okwenzakala eGaza njalo inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-TCC eMelika.
Hayi into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi yizihlobo so ma kuchayawana vele akula ngathiwa ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins so siyakwazi ukuthi into le yaqala kudala ngezikhathi zebhayibhili awuqalanga izolo or recently so uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele akuzabe kube le peace engathiwa ile long time so ukufollow abakuyenzile kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli we-America okwakathesi la esekhangelela ku 2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term so imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababe encedile ukuba nguye umongameli for 2020 so laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle
ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika lelizwe leMelika nje jikelele kungabe kusithoni umkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli
ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu iAmerika okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine i-Amerika izabe ilokhu imelabo for the long run hayi siyabona ukuthi vele ukukhithwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le WHO buzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi imatch lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba ukukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana okuphakathi kweIsrael Palestine le Hamas lamanye amaqembu lawa kade sechaywa yiAmerica eSyria athwa sekelwa yiIran so kuyabe sokungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran le Hamas lamaHouthi ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East so imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward so hi siyabe siloke sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani
lo ngumnumzana Tim Moringai ingcwethe ecubungileza umbusazwe njalo elilunga le Triple C obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe Studio 7 esesigabeni seOhio eMelika. Uhlangothi lwenzalo yeZimbabwe kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Abel Mbiwabo okhokhela uhlelo lokwakhiwa kweklinika eDiba ePlumtree. Umnumzana Mbiwabo okhokhela izakhamizi zakulindawo eseSouth Africa, eBotswana kanye leZimbabwe kuhlelo lolu balenhloso yokuqeda ukwakha iklinika ngomnyaka ka-2024. Umnumzana Mbiwabo usebenzela eJohannesburg kwele South Africa.
Lolu hlelo lekliniki saluqala ngo-2018 loko sahlangana nje singabantu singabahlali basediba sasajeste nje ukuthi singakhipha izimali esizikhiphayo oqala sokuthi abantu singakhipha ama-500 per muzi lakuyenza abantu bakayangani abantu siyadonselana emuva kodwa kura ngesole kangako ngoba kuleli zinga esikhona okwamanje hhayi okwamanje nje zosuke urale 2018 sayakhi umduli okwamanje siku-roofing level so yikho esikhona kwamanje okwamanje nje into esesizicela amazenge sesathengile sikuhlelo nje lwamanje ukuthi si-raise imali engasithengela ithimba yethu
pho imali yokwakha le liyibuthanisa njani
yes iyashota ezandleni kakhulu ngoba imali esisebenza ngayo siyayenza ama-fundraising yenze nje ngama-concert nyana nje koma-churchi nabantu nje bezi ama-communication asiyayenzayo ngezigaba ngosebhuku ukuze sikwazi ukuraisa le imali eyenze sazofika kuleli zinga ya okunye esikubongayo kakhulu njalo sikujabulelayo ukuthi sathi saqala sibalutshwana kule project kodwa kuyasijabulisa kakhulu ukuthi yilokhu ikhula kancane abantu lobalokhu bebuya kancane belokhu bekhipha izimali kubonisa ukuthi i-project yethu abantu balokhu besiba lothando kancane ithemba lathi sizogcina sifika lapha esifisa ukuthi siyefika khona emaphethelweni
ikuyini okwenza sibile ukuthi kuqalise uhlelo olunje
lolu hlelo saluqalisa sibone ukuthi isigaba sakithi akula imtholampilo eseduze naye ikhona imtholampilo eseduze naye kodwa ingamabanga nyana ngoba le ikhansili kondiweni ngapha komathole naseplump so thina singani sisesenta yakhona so sasekubona singabahlali ukuthi hayi kungaba njani ukuthi siziyakhelene yethu iklini kwenzela ukuthi nathi sibe lokwethu ngoba ekhaya kunabantu abadala sebekhulile nje kulamalanga kuyazakala nje ukuthi abantu sokule mikhuhlane khona ama-BP so abadala babekwazi ukuhamba besiyalanda ama-treatment ama-BP ngoba nxa besuka besiyalanda kona ngalezi ndawo engiziqambileyo kuyibanga elide kuyawufuneka i-transport so sasibona ukuthi nxa belapha ediba kuyaba kuseduze umuntu uyakwazi ukuhamba ngenyawo isiyalanda i-treatment yakhe.
Abantu elisebenza labo ngabantu abangaphi?
Abantu esebenza la ngabantu basically ngabantu abasekhaya eZimbabwe nabantu abalapha eSouth Africa so kuthi ngama-team ayi-2 labanye abaseBotswana.
Into eyenza ukuthi i-project le isukume sibili kube lokubambana okunje kungaba kuyini?
Ithemba ukuthi iproject lezi sukume ibe kulesi stage ekhona, ukubambana kwabantu nothando lokuzimisela kwabantu. Abantu mfela iningi lezimisele siyabhadala kwanoku ngenyanga, sazirezi ukuthi ngabhadala ama-contributions ama-1 month, 100 rand per month. So kuyasiza mpela kakhulu ukuthi ingani iproject iyahamba, noma nje ingani ingahambi ngezinga eliphangisayo, kodwa siyakujabulela ngoba khonoku esilakho futhi sikubongele.
Umbiko elingaba lawo kwabanye abaphandle kwelizwe ngendaba zokuthi kuthuthukise ekhaya laphana?
Into ebesicela kakhulu ukuthi laba abangaba bephandle kwamazwe bengasisiza labo, maybe bengahlangana nabo bephandle kona ngalebe besizame, maybe bengasiza bebe ngama-donors ethu, sikwazi ukuthi sicedele lo msebenzi okhona, ngoba lapho esikhona kwamanje kudinga mpela imali, imali eningi kakhulu. So ngabe ngaba abantu abalesifisa abaphandle labo bengabuya ehlelweni lethu besincele besize kakhulu. Sasemningi umsebenzi esiwo mpela kakhulu, ukuthi besifisa nje lapho ukuthi singathathi isikhathi eside, ngoba nxa lokho sithatha isikhathi eside kulokhu akusishaya ngapha ezimalini.
Lo ube ngumnumzana Abel Mbiwabo okhekela uhlelo lokwakhiwa kweklinika yeDiba ePlumtree ehlala kwele South Africa. Iningi labesifazane abasemaphandleni babikwa beyibo ababhekana lohlupho lokuhlukunyezwa ngobulili ukwedlula abanye babo abasemadolobheni. Ingcwethi zezenhlalakahle kaZulu zithi lokhu kungabe kungenxa yamasiko kumbe ezinye izizathu ezingakhulunywayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveza ukuthi abesifazane abaningi bayaqinisela nxa behlukuluzwa ezindlini lasemulini, beqiniswa ngabanye abathi yikho okwenzakala emendweni besithi akula muzi ongathunqi ntuthu. Izihlobo eziseduze kanye labangane yibo abakhuthaza lokhu becasha ngamasiko. Ingcwethi zezenhlalakahle kaZulu zithi ukuhlukunyezwa lokhu kuvela endaweni eziningi, kusukela ekusweleni ulwazi yendaba zokuhlukunyezwa lokhu lamalungelo abo, ukulandelwa kwamasiko, ukungaqakathekiswa kokufunda komntwana oyinkazana okudala ukuthi ngezikhathi eziningi bendiswe besesebancane, ukuswelakala kwempendulo kubomama abemaphandleni embuzweni othi ngubani ozasinakekela nxa ubaba womuzi engabotshwa. Unkosikazi Ntombi kayise Mlalazi, umhlali wakobulawayo, uthi akulula kowesifazane ukuyamangalela umkakhe.
Ngomuntu engathatha omunye umfazi athiwa selihlukuluzana ngisazizwanani ezindlini njani njani, egcina la seyindlela selicaphuka kuphela. Nopha omunye usithi uyakubekezela ukuthi ah, mana ngibona inceke ungatshintsha yakubona ukuthi ah, okunye kuyala ukutshintsha zithi ah, mana kubona agcina usuyekelelayo yela ukuthi ah, kuyabe kunzima ukuthi uzuyefika emapholiseni lizigcina selizondisa utshisa umbobhi sincine umuntu umthiye njalo yaso kunzima khonoko.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo kaZulu ukhuthaza ukuqiniswa komthetho ukuze nxa omangalayo abe lesiqiniseko sokuba uzathola usizo.
Yabona isikhathi esiningi omama bemakhaya baswele ukukhuselwa, yalezi ndawo zokuthi bayemangala zilobukhatshana thize lokwethuselwa, bayethuselwa, ukubotshwa, uvalelwe kumbe ufayindiswe ume phambi komthetho, yikho kwenza umuntu acine enjani eqondile. Njalo lo mthetho ungayekethisi kubo bonke omama labo baba, ngoba kwesikhathi omama basho ukuthi ngaze ngiyomangala, ayi akungibhadali, uzabona sokubhadaleni izimali, uzabona sokukhulunyiselwa, usale uyisithutha wena kungotshayiweyo.
Umnumzana Thompson Maseko okhangele isigaba seMathewelani North enhlanganisweni yePhadari enkundleni Men's Forum on Gender uchasisa ngezizathu ezenza ukuba omama abasemaphandleni bengamangali udlame abahlangana lalo.
Owesilisa uba lenkangelelo alazo. So nxa omunye esethe wehluleka ukugcwalisa lezo nkangelelo, yikho kusuka kube lokuxabana, abantu batshayane. Nxa amacala esethe abakhona esikhathini esiningi uthi awafikiswa emapholiseni, kuvamile ke ukuthi nxa umsola esebotshiwe omama baphinde bamlandele bayecela ukuthi akhulule sebenika izizathu kanti ke isizathu esikhulu kuyabe kuyona lwana umbuzo ukuthi xa umuntu lowo engahlala lapha thina siza kudlala.
Uqhubeka uMaseko ethi kulabe silisa labo abahlukuluzwa ngobulili kodwa isikhathini esiningi bethandabuze ukuyamangala ngoba kubayangisa.
Obaba abaningi bakholwa ukuthi izinqumo zonke zemizi kumele zithathwe yibo kuze kuhlanganisele lezo kuya ecansini. Kodwa lanxa kunjalo bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Ubonake bakhala ngokuthi emapholiseni bayahlekwa nxa besiyamangala. Obaba abaselaso ngesizathu sokufela ngaphakathi. Ugatsha lwe-VFU lukhona lubancedise ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ekhuluma lentatheli izindaba ukhuthaze abantu ukuba baqonde kungatsha zamapholisa ezikhangele abahlukunyezwayo ezama-victim friendly units ezisenkambeni zamapholisa elizweni lonke. Ngokufanayo, ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi abantu abayisilinganiso samachumi amane ekhulwini i-40% abaphakathi kweminyaka elichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lasificamunwe munye lihlangana lokuhlukunyezwa ngobulili empilweni zabo. Ngokunjalo, ukuhlukunyezwa ezindlini kubikwa kungelani lobulili ngoba abesilisa labo behlangana lokuhlukunyezwa lokhu kodwa bethula belimalele phakathi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu libe nguchiki lobhanqa 0-0 lele Rwanda emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka emncintisweni wezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-2026. Intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usibhale lolu daba ngokugcweleyo.
Limpumela ichiya amaqembu lawo mavile lomhlomelo wodwa iqembu ngalinye, njalo intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogo yarra uthi impumela enhle kakhulu kuqembu leZimbabwe.
Lokhu kunika ithemba kuZimbabwe nxa sikhangele indlela abadlale ngayo, sikhangele mhlawumbe lamathuba abatholileyo kanye lamathuba atholwe ngu-Admiral Muswele atholwe nguTerence Tshigwamanje ukuthi bebeyenelisa ukuthi behlohle. So lokhu kunika ithemba kuZimbabwe ukuthi hayi noma babengasekwezemidlalo lezi ezendebe yomhlaba wonke kodwa hayi kubanika ithemba ukuthi ithemba lisesekhona njalo basise labo abadlali abangayenza iZimbabwe iphakame kwezemidlalo wenguqu.
Ocubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakama laye uchayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngendlela edlale ngayo ngemva kwesikhathi eside lingancintisi.
Ya iqembu lamaWarriors lidlale kuhle nxa sikhayena ukuthi ngabadlali abahlangana kwakuqala. Yesikhangela indaba zama-combination ukuthi kunzima ukuthi ucoach alolonge abafana ukuthi babambisane ku-style of play abeyifuna ngesikhathi esincane lesi u-Brit abathole ngaso. So ukuthi bathole i-clean sheet yinto enhle, njalo bathole lo mklomelo wodwa khona lokho yinto enhle. Loba nje okungazisa ukudlinga ukuthi ama-chances esiwatholileyo ngabe besiwasebenzisile besiyawunqoba umdlalo.
IZimbabwe leRwanda zikusibaya sika-group C ndawonye le-Benin, Lesotho, Nigeria kanye le-South Africa. Kusenjalo iqembu le-Equatorial Guinea linqobe leNamibia nge-1 kanye emdlalweni wesibaya sika-Group H womunye umdlalo odlalwe namhla. Iqembu elizaphutha imidlalo ehlezi phezu kwengalane kuzibaya eziyisithupha yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisa ele-Canada, Mexico kanye le-United States ngomnyaka ka-2026. Kweminye imidlalo yesibaya sika-Group C elandelayo, iqembu le-Nigeria lizemukela ele-Lesotho kusasa ngolwesine, kuthi ngomgqibelo iqembu le-South Africa lizadlala lele-Benin. Iqembu le-Zimbabwe lizadlala eNigeria ngesonto emdlalweni walo wesibili, njalo lomdlalo lawo ozaqhutshelwa kweRwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk, lapho sikhuluma khona ngokuxotshiswa njalo kwamanye amalunga awebandla eliphikisayo ele-Triple C. Singakalugqibi uhlelo lwethu sikhangele ebezikhokhela. Usomlomo wedale lephalamende uthi abantu abaxotshwe ephalamende izolo bazaqhubeka bexotshiwe kungakhathalekile ukuba i-High Court ithe kakumise lokho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoJabo Kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.